Osomabhizimu si kanye labacebisi bakamongameli Emerson Mnangagwa bahlangene namhla esigodlweni e-State House becubungula eziphathelane lomnotho welizwe lapho abavumelane ukuthi ukuthengiswa kwemali emkambo omnyama osokubhahile yikho okubhidliza umnotho welizwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthe uyadana ngokuthi impahla eningi ithengiswa ngamadola eMelika engafinyelelwa ngabaningi. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula izomnotho welizwe, umnumzana Rejoyce Ngwenyanga lolu daba.
Umsika omnyama e-parallel market kayihluphi, imali evele ikhona, uZulu akafuni ukufaka imali yakhe ebhenki kuma-nostro account ngoba kabalathemba ngendlela ebanjwa ngayo izimali zangaphandle. Ngengakho lokho, also business labana bathi khona imali yakhona engaphandle ikhanya idukula. Ngoba lina lithi emabhenki ichipile. So sekubahlupha ngoba intengo yezinto ifakwa ngama-levels imali yangaphansi. Ngoba kulethwa yi-replacement cost ukuthi ungazithenga izinto. Nxa usuya-order ezinye, uyabu-order ngemali eyangaphansi emsikeni omnyama. Ayikhona ebhenki. Yikho kulokuphoqana okuthize. Ipak sikhuluma iqiniso kathela. So singathi ngelinye indlela speculative. Futuristic pricing. Kayifanelanga yenze nje, kayifanelanga kwenze njalo ngoba asila confidence ukuthi imali esiyisebenzisa kathesi ivalue yakhona izasithwala kwela kusasa. Yikho abantu also business befaka intengo ekhangelelela kusasa ukwenzela ukuthi nxa sebe-replace i-replacement cost iyabe ingathi ngcono ukuthi bafake bayenge zama-profit margins abo.
Usomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF uchasisa ngengxaki ezibhekane labaqhuba amabhizimusi nxa sokufika emalini.
State of the economy, especially when we look at igaba lwama-rates lawa, the auction rate and the black market rate, is that ngibona ngantu sokumele kufuze kufike esikhathini sokuthi i-monetary authorities zethu zike ziyeke into le izihlalele yodwa ngoba there's definitely disparities here in these two rates. Thina njengabanye abantu abaku-business we actually feel it kakhulu ngoba uyayenza umsebenzi wakho noma ukhokhe in US dollar nxa usubhadala lowo msebenzi ubhadala nge-auction rate but yet you cannot easily access i-foreign currency rate layer. Ugcina u-forced which is reality to go to the black market to look for forex. Andabona ihlupho olukhona kakhulu yinto kona for example mina ngiku-construction industry nxa ufuna i-diesel yokuthi urane ama-plants akho i-diesel leyo awusozithole nge-RTGS you'll have to have US dollar to get i-diesel leyo ukusevisa ama-plants akho rala imitshina naleyo be it ama-greta wezigazeta ama-roli lana ama-tippers and stuff like that konke kufuna i-US dollar. So uzabona ukuthi into zakho zonke ozenzayo phose mhlawumbe kuphela into kuphela ongayibhadala nge-RTGS imiholo yabantu but okunye konke kuyabe kufuna i-US dollar and i-US dollar yangibona awusoziyithole emabhenki ku-auction rate system le usuzamele uyithole ku-black market rate khona kwala sokuhle kukudlela inzuzo yakho i-profit yakho usale ungasela lutho. So definitely let's have a situation whereby i-auction rate the black market rate at least ukushare ngabo 20 to 25% difference kungaba ngcono kuba loko kuthi kona it's almost 100% different sokusilimaza kakhulu as a business.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi umkambo omnyama uthwalise izakhamizi amagabha avuzayo.
Okuhluphayo eZimbabwe ukuthi khathesi le mali ezinengama-currency amaningi asebenzayo le local nale RTGS bele US and bathi bona eqinisweni uvele ungafaka ama-currency abe maningi asebenza ngasikhathi sinye bathi uzananzela ukuthi le currency ele currency efileyo isuka ithothele kathani imali eqinileyo. So ke iqiniso yokuthi khathesi xa abantu bezitolo befaka ama-price abo abaselandaba ukuthi bona bawode ngemalini lama-profit bajabalandaba lawo bona bafika ngenjonge US dollar so ngokunjalo koso kuleli economy ubona ngizela ukuthi nqa abantu bethenga le raw material bazayithenga besebenzisa iyinto yokuletha ne US dollar sebuya ngapha sithengisela abantu ampa prices ba high market access ba low ngoba abantu imali besebenza ngapha behola nge bond so kodwa ngiqinisa ukuthi sibili hayi iparallel market yes kuleli business lapha eSibabo ngoba izakhamuza kobulala izingasebenzi imisebenzi ayikho i-economy yethu layo ivele ifile ngokunjalo abantu bayadibeka bazama ukuthi bazizise indlela eziningi ezithiyeneyo.
Abanye abakhulume kulumbuthano umphathi ntambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube usibalukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Mangutya labanye.